Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine ihlazi kufonwa bakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasikhombisa 27,788 abathola kule mininingwane yabo engaqondanga okokuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota nxa bebengalungisisanga amagama abo.
I-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzek office kuphela ufika ubhale ukuvota akuvalwa noma kulamaya ama process ayenziwayo okufana nokuvota inspection.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imoda kuleli dolobho kumele imise umsebenzi ngoba isibangele ukungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali yokupaka ngenyanga.
Ziyakhali zakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabetha umoya sibili izimoto kazikho, kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ungazami ukuhamba ngemota uyabuya isikhwama sakho sesibe.
Inhlanganiso emela intatheli zindaba iYoung Journalist Association isithole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba leNewsday izolo zithetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo weData Protection Act.
Yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size sakulomthetho othi umuntu engaba elatshwa odokotela bayavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo ebhukwini loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili lasikhombisa 27,788 bathola kule mininingwane yabo engaqondanga okutsho ukuthi bebengasoze bavunyelwe ukuvota bengalusingisisanga amagama abo. Kodwa abahlole lolugwalo kusalungiselelwa uhlelo lwe-delimitation exercise bedlula amachumi amahlanu ekhulwini i-50% kunani lababhalisela ukuvota, okutsho ukuthi ingxenye yababhalisela ukuvota i-50% ingazithola isenkingeni yokungavunyelwa ukuvota ngoba ingahlolanga lolu luhlu ukuveza ukuthi imininingwane yabo yalotshwa kuhle. Ukucubungula lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eye-Ekhaya Vote 2023. Yena othi iningi lahlola lolu gwalo kubomakhalekhukhwini.
Ayinani leli life ngokubona kwethu life, kodwa esikunanzeleleyo ukuthi abantu abaningi basebenzise ama-mobile phones abo ukuverify i-information yabo leyo voters roll. Abalutshwane kakhulu less than 1 million basebenzise ukuya kuma physical verification yaleya dikhona kuma polling stations ade sethe wapho yizeke. Lokhu kutshengisela ukuthi khona kungayisikho ukuthi bekule le platform le phone bekuzaba lenani elilutshwane kakhulu ekukhangeleni ku inspecting voters roll. 2.9 million ngabantu abaningi kakhulu, kodwa esizibuza khona njengenhlanganiso yokuthi khona ingabe kuvotwa online, ingabe kujithawa iningi labantu liyavota, kodwa lokho ukuthi umuntu uyasuka eku physically inspect or physically cast the vote ikwesina zeyakhona ukuthi kungabe kuyilapha okulohluphe khona kakhulu. Lonke sizazama kuba khuthaza abantu zethu ukuthi sincedisane nini ukuthi sibhalisene nini ukuvota. Kodwa sikunanzelela ukuthi inkinga ekhona ukuthi ama voter registration centers akhona kathesi akuma districts la kuma provincial offices awezeki. Okungasondawo ukuthi ungaphonga uvuka ekuseni ezindaweni eziningi ukuthi susiya khona. Sokuyi cost yokuthi umuntu agade ibhasi, agade umchova, agijime ebhalise ukuvota. Ukuvota khona kutathekile kodwa besikhangelela ukuthi ingabe bekungaba lenye blitz yokuthi sikhankase njalo ukutsha izekhi besebantwini abantu bekwanisa ukubhalisa ukuvota.
Kodwa abantu bayakwazi yini ukuthi bengaqhubeka bebhalisela ukuvota lanxa kungela blitz leyo? Kukanti liyakhulumisana yini kathesi lenhlanganiso yezek njalo liyasuthise ngendlela eqhuba ngayo uhlelo lolo?
Njengenhlanganiso sihlezi sikhuthaza langesikhathi se-blitz lapho izekhi izekhona ebantwini besiwakhuthaza abantu ukuthi nxa ungakwanisanga ukubhalisa kathesi sungabhalisa any other i-voter registration kayivalwa vele. Noma ungabe usemazweni ubuye eZimbabwe namuhla uyahamba kuzekhi office kuphela ufike ubhalise ukuvota akuvalwa. Noma kulamanye ama-process ayenziwayo okufana nokuvota inspection le delimitation lezayo kodwa ukubhalisa ukuvota vele kakuvalwa. So abantu nxa ulapho okhona ufinyelele lapho okuduze lezekhi office kumbe uthe usuke enkayi egwelutsheni wabuye enkayi seta ugijima usuye ngena ezekhi office ekhona lapho eduze lawo ubhalise ukuvota akumiwa ukubhalisa ukuvota. Noma adungekho elizweni ngesikhathi seblitz ubuyile kathesi uyafika ubhalisa ukuvota kumazekhi offices. So kuqakathekile konke ukuthi abantu bakuzwise. Njalo emfundisweni yethu vele besikhuthaza njalo nje ukuthi ubhalise ukuvota akakumiwa. Nxa ungathena 18 years namuhla hamba ubhalise ukuvota uzathola ithuba lokukhetha ibukhokheli ongabe ubufuna esigabeni ewadini e-constituency yakho landlani. Kungakhathalekile ukuthi izekhi ilamanye ama-stages ewayenzayo afana nalabo inspection bona laba afana nalabo delimitation.
Lo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bavote eyekhaya vote 2023 ubexoxa esigcinweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele imiswe umsebenzi ngoba isibangele kungahlaliseki kwezakhamizi esezibhadala amaqubaquba emali ukupaka ngenyanga. Inkampani yakwele South Africa ethiwa 10D3 International ibikwa ibe lenzuzo edlula inkulungwane zamadola emelika angamachumi amane US$40,000 ngenyanga ezinhlanu ezisanda kwedlula ngenxa yokubhaka izimoto. Abanye bathi linkampani ayisuswe kuvunyelwe enye ezabhadalisa imali elingeneyo. Lokhu ngokunye ukwethulwe izakhamizi emhlanganweni owenzwe lentathelo zindaba kuviki edluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe okunengi abakwethulayo.
Ziyakhala izakhamizi zithi yebo ye edolobheni kuyabe bethu moya sibili izimoto kazikho kodwa ke uhlupho olusuka lube khona izinhlupho ezisuka zibe khona yilezi. Ongazami ukuhamba ngemota uyabuya kwama sako sesibethu moya ngenxa yokuthi iCity Park i23 iCity parking system yabo kayila zakuthi itikiti lelo ngelesikhathi esinganani. Ungafika upake 10 minutes uyachidola, ungasuka futhi epaka 5 minutes labo pake kona sokumele uchidola. Ngakho ke bayathi ziyathi zakhamisa ukuthi le indlela okwenzakala ngayo zenza ukuthi abantu besabe lokungena ngezimoto edolobheni. Njalo oso abamabhizimusi bayathi ukuthi ama customer abamaningi awasafinyeleli kuma business abo ngenxa yokuthi abanye sebedonda ukuhamba ngezinyawo ngoba sokho uma idolobho lonke isuka lapho siya lapha siya lapha ngoba ungaphi hamba ngemota. So kumele ukuthi lapho ufike khona wama phambi kwebhizinisi ethile sokumele uthiye imali. So abantu badikeka kusebenze ngaleyo ndlela. Njalo bayakhala ngalabo abafana abagqoka njengabebutho abayibo abahamba beklempa izimota leziyani. Khanya kabaphatheki kuhle, izakhamizi baziphatheki kuhle, abantu labana ngendlela abaziphatha ngayo sebengabantu abalamandla esabekayo sebengogoliyathi bakoBulawayo. Izakhamizi eziningi ziyakhala ngoba sezisiba forced ukuthi zihambe ngenyawo.
Kukhona yini okukhulunyiweyo ngamastand izidandazo zokwakha sizwa kuthiwa kulabanye abakhalakhala ngendaba yentengo yezidandi
ziyakhala zakamizi ezabo phumula zabo magwegwe bomhlangeni la kwezinye indawo ezathola izidanda izidanda lezi kukhanya abathe bezithenga izimdola le US dollar bekuyi-1 to 1 abaningi babethenga ama 7,000, 6,000 kodwa ke kuthe kusifika ku-2019 sokuthiwa izimdola le US dollar ngakusalingani labo kwasokuthiwa imali yabo isiluzivalo so yikho kabakhala ngakuthi bona bebhadala izidanda lezi babhadala baqeda abanye bathengisa izinkomo bezama ukuthi labo bathole indawo yokuhlala kodwa ke kathe sokuthiwa bathophe up ngama 6,000 US dollars so ziyakhala kizakhamizi zithi ngenxa yalokho sezisizwa imbe sezizibona sezithenga izidanda lezo kabili ngoba bathenga bona imali yabo iseselevalo ngaleso sikhathi kungani sokumele bathophe up ikakhulu kade bekhala kakhulu ngabe phumula south lesuwa
sizwa kuthiwa izakhamizi zikhulume ngodubo lwengcekeza edolobheni
izakhamizi ziyathi ukuthi ubulawayo esidikidikini ngasahlanzekanga njalo amasuwa besingathi izitishi zengcekeza zikhanya zidubuka imihla lamalanga khonkhana sokusenza ukuthi i-environment ingahlanzeki ngoba zigeleza njalo nje kube lemnuko njalo nje ngakho ke izakhamizi ikwathi zikhala ngakho lokhu ukuthi kakulungisiswe ukuze labo baphile kwi-environment ehlanzekileyo sasesithinta ke ngendaba yegetsi electricity ukuthi sokuyisivuka mpundlane ukuthi mihla yamalanga ugetsi yahamba nje kungela timetable ukuthi kathi kumele ihambe nini ukuze abantu balungiselele khonkhana izakhamizi zikhale ngakho ukuthi kuyazi limaza kakhulu ngoba bagcina bengasakwazi ukuthi baplane njani kube sokusibake le ndaba ye-continuous assessment learning area esingathi ikhala yona leyo ndaba inganithwa abazali lanxa bayasho ukuthi yinto enhle sibili ngoba iyancedisa ukuthi abantwana ekucabangeni lapha bathuthukise ukucabanga kwakho kodwa kwakusuka kubahluphe linani lama-task lawo besingathi ngamakhala lawo ngoba lisuka libe liningi kakhulu okubangela ukuthi nxa umntwana e-primary ngiwenza 9 subjects ngiwenza 8 subjects ngiwenza 10 subjects konke le-secondary agcine selo msebenzi omningi kakhulu for instance nxa umntwana esesecondary mbulu yenza 11 subjects ugcina sebhale 55 amakhala ugcina seconcentrate kakhulu kukhala akhohlwe ngalokho okumele akwenze lawo amanye amacomponent ale waiting engazanti uyiphezulu so-ke izakhamizi bezikhala ngakho lapha le mbuzo ebuzwayo abanye bayatho ukuthi umntwana eseprimary uzafica ukuthi imibuzo aseyibuzwa singazanthiwa ngumuntu obhale i-thesis ye-PhD
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association hlanganiso emela intatheli zindaba Young Journalist Association isisole ukubotshwa kwentatheli zindaba zephephandaba le-Newsday izolo zisetheswa icala lokwephula umthetho wokuveza imfihlo oye-Data Protection Act. I-Newsday ithi ababotshiweyo laba ngumhleli wayo uWisdom Mudzungairi, uDesmond Chingarande kanye legqwetha lenkampani uTatenda Chikohora. Amapholisa athi abathathu laba badinda udaba lwamanga olwalumayelana ngokudoniselana kwabaphethe amathuna eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu utshelela umsakazo ukuthi abathathu laba baphange bakhululwa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli weYoung Journalist Association uLeopold Munende.
Umthetho ofaka engozini kakhulu yile abayithi code, i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijiyeneyo. Bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpret-a ngendlela abaye befuna ngawo. Bayakwanisa ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesikubopha uyintatheli yendaba usebenza wakwanisa ukuthi kumbe indaba owayibhala izulu isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alert and despondence anything umthetho onjengo-court ususetshenziswe yonke indawo yiwo esingathi khathesi ususihlupha ngasihlutshwa ngabo-IPA i-IPA yangani yalungiswa kodwa asihluthisekanga ngayo kodwa yangani yakhitshwa kodwa kathesi umthetho lo owe-court yiwo osusetshenziswa nguhulumende wethu ukuhlukumeza intatheli zindaba abamela amalungelo abanye abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esiwubonayo.
Yebo lithi imithetho le mivi kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentatheli izindaba ngoba kungaba ngumhlambi kazelusile kungasuke kube ile nkinga enkulu elizwe
yazi okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizange size kuthiwa kulomthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayavuthwa asizange sizokuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejeli lalapho ayabe engelacala khona wazavuthwa kodwa nxa kuyindaba yentatheli izindaba wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intatheli izindaba kufuze zibe zisebenza kanjani yithi esahamba esikolo yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentatheli izindaba sithi hhayi omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababengamagqwetha thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation sifuna ukuthi nxa omnye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu yokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo njengabanye njengabodokotela njengamaloya why kufuze kube yithi sodwa esenza njalo ngohulumende yikho okuhlupha yikho sithi thina sifuna i-self regulation ngeviki elizayo siyabe sikomnye imihlangano lomphathi intambo we-information nabanye bakhe sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-media practitioners bill why umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation uhulumende yabe kwelinye ingxenye thina sikwelinye ingxenye sinyedana ukwenza ukulungisa i-industry yethu esingakufuniyo yikuthi uhulumende ebesitshiyo ukuthi ungenza so siyakubopha ungenza so siyakwenza so
uLeopold Munende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America eseWashington
DC okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isikhumbuzo sowaye ngumqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uConte Mhlanga siza kwenziwa kusasa eBulawayo Amphitheatre phambilini kokungcwatshwa kwakhe eLubane ngomgqibelo umqondisi wogatsha lwezemidlalo ole-National Arts Council umnumzana Nicholas Moyo utshelele liphephandaba ukuthi bekumele lumbuthano wenzelwe e-Amakhosi Theatre kodwa kwabonakala ukuthi lindawo iza kuba ncinyane ngalokho uzenzelwa e-amphitheatre iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi intengo yamafutha ezimota iqhubeka isehla ukungabangela ukuthi intengo yokudla lempahla ezitolo yehle leli phephandaba lithi intengo yamafutha la yehlile njalo izolo osokwenza ilitha linye lepetulo libe yi-$1.60 okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
njani basakazi bakaStudio 7 kwindawana zonke zelizwe siyaphila siyabonga umsebenzi esiphathela wona siyamangala mina abantu bezihluphange ngokwesithi bona abavoti njani akuncedi lutho kambe emhlabeni sima uzelwe ngowesifazana kukhona okungapheliyo yini noma uyenzani kumbe uyenzani kukhona okungapheliyo kuwe yini uzibuzona lowo mbuzo nakubona ukuthi akukho so lona lo mbuzo okhona oyohlukuza abantu sekubuhlungu ebantwini yikho lapho osuzagcina khona yonke into ibuhlungu mase siyaphila khumbulana amazwi baba umgabo wa
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwenze Melika. EliChina liqhubeke lisethula amazwi aqatha kulandela ukuya eTaiwan okwenziwe ngusomlomo wedalele The House olemelika unkosikazi Nancy Pelosi. Ukufuthelana kweleChina lelemelika kubikwa sokufike kusibanga esikude. EliChina lisole umongameli Joe Biden lisithi wehlulekile ukumisa uhambo lukaPelosi. Lokhu kwenzakala impi yakwele Ukraine leRussia iqhubekela phambili. Russia lisehluleka ukuhluthuna amanye amadolobho lapho kubikwa kulokulwa okwesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube.
Ilizwe leRussia liphezulu kwepressure enkulu kakhulu eyokuthi ngalingathi lilizwe elesatshwa ngumhlaba wonke jikelele, kodwa libe selikhulelwa lilizwe elincane elifana leUkraine, kungabe lihlazo elikhulu kakhulu. Ingakho iRussia iyagaya zonke indlela zokuthi ingenza njani ukuthi inqobe iUkraine. Ingakho benza ngakho konke okusemandleni ngoba bayazi ukuthi nxa kungenzeka ukuthi banqotshwe iUkraine kuza ukuthi sebetshengisele iweakness yabo kumhlaba wonke jikelele. Ingakho libona ukuthi kuba le ndlela eziningi abayilwisa ngayo impi leyo ukuthi banqobe iUkraine, njalo sebekhuluma ngodaba lokuthi babona ngathi akube le-regime change, kukhitshwe umnumzana uZelensky laphana we-Ukraine ukwenzela ukuthi nxa engakhitshwa babona ngathi impi leyo isingaphela, ngoba babe sebezafaka eyabo i-puppet oyabe ezalalela umnumzana uPutin kuko konke akudingayo, kuko konke abe kuhlongoza ukuthi kube nobudlelwano obuhle phakathi kwe-Ukraine le-Russia.
Ake sikhangele impi ye-Russia le-Ukraine. Ikhanya impi le isidonse isikhathi, ubona ungani izaqhubeka inje yini, kumbe sizabona ele-Russia likhulela ele-Ukraine?
Kuvamile ukuthi ngaso sonke isikhathi enxa kusiba lezimbo ezifana nalezi, kuba khona abantu abangahambisani lakho lokho okwenzakalayo. Okufana lamanye amasosha asibona ukuthi bebekhona abanye amasosha kade bethunyelwa lapha ukuthi abahambe bayokulwa, kodwa kade befika ngale badizethe bachiye noma bahambe baqhubekele phambili bazihambele baye kwamanye amazwe, bachiye izikhali bengalwi. Kodwa ke ukuthi uPutin usasele ndlela eyokuthi abe lokuthandwa elizweni lakhe, ngibona ingathi basamkhonzile uPutin ngoba ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lweSoviet Union. Ulimi lwakhe aluhlabelayo lulimi lokuthi nxa abantu bengabambananga usho ukuthi bazadiliza iRussia, iRussia izahlaselwa ngamanye amazwe amaningi kakhulu okuzabhidlize ilizwe leRussia. Ingakho abanye abantu abaningi imbali yeRussia bayayazi kusuka ngesikhathi seSoviet Union ukuthi nxa kungaze kufike leso sikhathi sokusho ukuthi iRussia isingabe lilizwe elingadubeka kakhulu, elingaluza i-economy, elingadilizelwa izinto elingadilizelwa izinto zaleziningi kakhulu, nxa bengavumela isitha singene. Ingakho sesike sakubona ukuthi okutshengisela sobala ukuthi abantu basamkhonzile uPutin. Bakhona abanye ama-pilots abake basuka bathi behamba befanele behambe beyokulwa bayenelisa ukuthi babe le ndlela zokucommunicate namanye ama-spy ase-Ukraine, ama-spy ase-Ukraine la ebathembisa izimali ezifika kubo $2 million ukuthi ababuye besuke ngathi bayohlasela, kodwa bafike ngale bayehlalisa izindizamtshina zabo elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngokwenza njalo ama-pilot lawa ahamba athola yonke information enaleyana bayenza sengathi bayalandela izinto lezi ezikhulunywa ngohulumende wase-Ukraine ukubahuga ukuthi ababuye. Kodwa-ke ekugcineni sibone begcina bengasakwenzi konkwala, begcine sebephenduka beletha yonke information enaleyana bezoyinikeza uhulumende waseRussia, okutshengisela sobala ukuthi basamlalela njalo labantu. Sibona abantu abaningi balokhu kukhuluma nje, bakhuluma ukuthi bona bayamsekela umnumzana uPutin ngendlela ayenza ngayo izinto, njalo le ngendlela ukuthi badefenda isovereignty yabo.
Umnumzana Tifa wajabhi Bhangodube ngolandela ezombusazwe welemelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi phakathi kwenani labantu abahlole amabizo abo kuluhlu lwabavoti abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa 27,788 bathole imininingwane yabo ingaqondanga. Izakhamizi zakobulawo zithi inkampani ebhadalisa ukupaka imota kuleli dolobho kumele isimiswe umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhla anje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.org.